sikhokhane ngemthetho esifunayo ukuthi izindaba zibe nakho ukusebenza kuhle njengathukamezi njengamapholisi. Yizo izinto esikhokhane ngazo. Sinizathatha ithuba lokuthi simcwayise ukuthi khona khona khangele privacy zibe yi-customer ukuthi umhlalo entatheli izindaba eZimbabwe ikhangelele. Sicokisane ngokuthi khona sifuna ukuthi besinginedise kwey'ntatheli izindaba ukuthi sibe ngalokho abathi ngesilungu i-national employment kanti the media. Iqembu elingasincedisa ukuthi sibe lakho ukuthi sikhulumisane ukuthi intatheli izindaba kumele zithole umholo ongakanani.
Singathi uma sikhangela baba Ncube, siyabona ukuthi kukhona okunye elingabe likhulume ngakho, ikakhulu lokhu ukuthi intatheli izindaba ziyabotshwa. Azange ngikhulume ngakho khonokho.
Sikhulume ngakho kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthethina ekhethweni, ukuthethe nakubhala phansi, wasitshela ukuthi khona yena lapha sezi khona uzakhulumisana nabanye amaministri, lamapholisa, labanye abemthetho ukuthi intatheli izindaba azekele zenze umsebenzi wabo ukuqomotele lokuthi wathi ukuthi khona kukhabhinethi leli yayo uzawufaka akulobi ekufake phambi kaprezidenti.
Lizakwazi njani ukuthi ukwenzile khonokho? Like lakhuluma khonokho ukuthi lizakwenza lokhu ngesilungu ukuthiwa yi-follow up.
Ye, alisilapho ukuthi sikhulumisane laye kuhlangana laye ngaleli viki ezayo ngomvulo ekatongo. Bambizile lake ekusena intatheli izindaba ukuthi khona bebe lamalungelo nokwazi ukukhangela ama-elections lawa. So ngizakufaka kuye sanda ngomvulo umshayele inkolayo ngizamtshela ukuthi kuthini. Kuqakathekile lo mhlangano ngizabalayo laye ezasebambize khona ngoba ubuya ngemuva kokuthi intatheli izindaba eyinye ichaye amapholisa kuhlala.
Ye, so ngasikhangela sibili kula lo mthetho lo we-data protection lo ngazani intatheli izindaba eziningi ziyabotshwa. So-ke lakho khonokho kufikile engqondweni yenu ukuthi sikhulume ngakho ligcule sibili ukuthi kungani kuyahlupha?
Sikhulume ngakho sibili konke khonokho lakugcule ukuthi sakuthengisa ukuthi khona ezakukhulumisana labo abanye asebenze nabo. Khumbula khona ukuthi khona osaekwaeilaba abanye kule ministry ezinye zika-ICT ezinye ezingasi zeministry of information. So kutho ukuthi khona futhi kulamanye amaqembu la bakhangela eminye imithetho okumele bekhulumisane ukwenzela intatheli izindaba zisebenzekile.
Ye, siyabona njalo-ke ukuthi una lo mthetho esikhuluma ngawo i-data protection yolo phela wangena esixeni se-IBA. Libona ngani kulo mehluko yini phakathi kwemthetho wenu?
Akula mehluko, sikuthilo lokho kuhlangane la ukuthi abakhangele ukuthi khona umthetho lo abawufisayo bangafisa nge-text law kwakuthi khona i-IBA le osayilelayo ukuthi iphume bayakisha eminye imithetho enjengayona le yokuthi sukumeza intatheli ezinjalo.